Iqembulethi keni nilo lodwa elenelise ukuthola umhlomelo wodwa kuphela phakathi kwamaqembu akobulawa ayadlala kusigaba sePremier Soccer League kusithi amanye wonke asele ephethe izibuya ekuphendukeni kwemidlalo ngemva kokuba kuke kwaba leCAF lamaviki amabili. Abafana beChikeni labo basile ngesikhala senalithi njengoba belinganise umdlalo susiyafika komlindo yacina emdlalweni wabo leqembu leDynamos wona uphele zingutshikilo bhanqa 1-1 ngesonto esigodlweni iHarare. Ngosuku olufanayo iqembu le-Islanders litshaywe nge-1 kanyanga le-Black Rhinos esigodlweni. Njalo limpumela itsho ukuba iqembu lebhoso selitshaywe imidlalo ilandelana yaba mithathu. Njalo linqotshwa ngempumela efanayo ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyanga leBulawayo Chiefs kanye nele-FC Platinum ungakayiwa kukhefu. Ele-Chiefs lalo litshaywe nge-1 kanyanga le-Yada lidlala lingekhaya eluveve. Kwathi leBulawayo City lalo lidliwe ngempumela efanayo lapho litshaywe ngele-Chapungu emdlalweni odlalelwe eNkabazwe. Ekhuluma lintatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo womqeqetshi weqembu leChiefs uGathley Chibuka uveze ukuba isimo sibucayi kuqembu lakhe lilakho kulahlekelwa ngabadlali abambalwa besiya kwamanye amaqembu.
Very true. Several of our players have been approached and we have actually been approached by several teams. So basically,
kuliqiniso sibili abadlali bethu abaningi sebelandwe ngamaqembu amaningi abafunayo. Asuze sivalele abafana abafuna ukuthi behambe. Yebo kuzaba nzima ukubana siyenelise ukuqhubekela phambili sidlala kuhle, kodwa thina asilawo amandla ikakhulu esikhwameni sethu esokubana siyenelise ukuthi sithenge abadlali abangazani ngabezinga laphezulu. Kodwa sizazama ngamandla ethu ukudinga bonaba abalesifiso sokudlala abamaqembu aphansi ukuthi bebuye bezosincedisa ukuthi sidlale siphuthe isizini.
Kusenjalo amaqembu ahlezi phezu kwengalane aqhubekile emkhankasweni nawo ukuphakamisa isicoco salonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League njengoba ihlezi esiqongweni sengalane le-FC Platinum litshaywe nge-2-1 ngele-ZPC Caripa kuthi elenkezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga ngele-Herentals. Iqembu lenkezi Platinum selitshaywe emidlalweni emine ilandelana njalo lingaqhubeka lingadlali kuhle lingagcina lirhwithwa ngele-Triangle eselihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngama-32 ngemva kokubhaxabula elikwenze elishapane mine nge-5 kanyanga ngesonto. Iqembu lenkezi lona lile miklomelo ngama-32 kuthi ele-FC Platinum lona lile miklomelo ngama-44. Emsileni wengalane iqembu leBulawayo City lithelele lahlala endaweni yesithathu nxa usuka phansi lile miklomelo elitshumilane ngemva kokunqotshwa kwalo ngele-Chapungu okuyilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi njalo lile miklomelo elitshumilesithupha. Endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leShapane Mine lona lile miklomelo elitshumilane kuthi elijenye amanye engalaneni ngele-Mutare City lona lile miklomelo elitshumilanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.